kwavi kuzwani le ntombi yami ihlale enkambe nishuya ntanda kwavi kwavi kuzwa le ntombi yami ihlale enkambe nishuya ntanda ngizamthenge la mabhanzi iziwiji le banana ngizamthenge la mabhanzi iziwiji le banana Kwavi kwavi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda kwavi kwavi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngizamthengela mabhanzi iziwiji konke le banana ngizamthengela mabhanzi iziwiji konke le banana kwavi kwavi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya siyathandana Kuzwani le ntombi yami hlale enkambe shuwa sezwanana ngizamthenge la mabhanzi iziwiji le banana ngizamthenge la mabhanzi iziwiji le banana Kwavi kwavi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda kwavi kwavi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngizamthengela mabhanzi iziwiji le banana ngizamthengela mabhanzi iziwiji le banana ubo kuzwe ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda When you go swang, let your bian, telling come, shoe and dandang in something, a lama pans, easy which le banana in something, lama pans, easy which le banana.